ukhetho olukhululekileyo alukho, azange lube khona eMozambique. Abantu beMozambique babaziyo ukuthi ukhetho aluhambanga kahle. Itikhuni sitshisa umkhwezele. So laba abantu abathi ukhetho luhambe kahle vele kumele batsho njalo ngoba ukhetho luthi uma luhambe kubi eZimbabwe kuthiwe khona luhambe kahle. Soke bafuna ukuthi le Mozambique kube yikhona lokho. Akumangalisi-ke ukuzwa iqula elikhokhelwa yiZimbabwe lisithi ukhetho luhambe kahle. Ngoba iZimbabwe vele yona ukhetho luhamba kahle ayilwazi ngokwayo. Soke ngesikhundla elaso yiyo edonsa ukuthi kuthiwe ukhetho luhambe kahle.
Yebo Musaka, uyamuzwa lapho Ncube uyakhuluma sibili ukuthi hayi kuvele akukhanyi ukuthi kwethulweni isadiki lapha njengoba eZimbabwe kukhanya ngazani akunakhetho vele okukhululekileyo luyake lwenziwe.
Kulisizi kakhulu baba ukubana ama-opposition ethu sengama-opposition lawana afuna ukuthokoza kuphela nxa ingungu ikhala isithi kibo. Nxa bengadliwa bayakhala bethi akuhambanga kuhle. Singakhangela lapha okuwina khona i-opposition. Ama-ruling party hlanganisela iZANU-PF bakhona ukuthi bebafisele amathamsanqa ngoba babe bevumile ukuthi bawinile. Lapha i-opposition edliwa khona sokuthiwa hatshi atshontshiwe. IMozambique ngomunye umzekeliso esilawo lapha kusadik okwamanje. Ngemva kokubana iBotswana kuphelile kwathiwa i-opposition iwinile akula muntu okhalileyo. IMozambique sokuthiwa kutshontshiwe ama-election. So lokhu okuphume kusadik kufanele njalo yindlela okumele kube yikho khona ukubana konqosela ukubana hayi ama-election awe Mozambique ahambe kahle ngoba nje kuyabo kulama observer mission laba babonayo bakhangela ezokhetho babe bekhangelile bahlolisa babona ukuthi hayi abantu laba bawine ngendlela emnandi. Isadika iphonga ukuhlala ifake i-message ingakhayelisisanga okuzwa.
Sikubamba umlomo khonapho. Uvala ibhathani yakho baba Msaka. Sibuye kuwe baba Ncube, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba Msaka. Akumphendule khona.
Ngiyamuzwa ubaba Msaka. Into ehlupha ubaba Msaka basuka nxa beyizana babe lentamo zentshe. Eyokuthi intshe ifuna ukubona lalapho engakumelanga ibone khona. Bona yiba babona beze bedlula abantu beMozambique. Abantu beMozambique bayakhala ukuthi sivote ngendlela eqondileyo. So oMsaka vele basebenza khonoko ukuthi umuntu okhalayo bamfithizela ngamandla ukuthi kakhale kakhulu. Yikubona bekhethe ukuthi bame lo mncindezeli onguhulumende weMozambique ngoba labo vele bazimpila zantabani. Yikho bekusekela khona. Thina sikwaziyo ukuhlutshwa lithi livote kahle kungahambi kahle, siyakwazi ukuthi abantu beMozambique. Njalo kasikhangelelanga ukuthi umuntu weZanu angama lozulu. Umuntu wezanu uma labahuquluzi njengoba umuzwa nje ubaba Msaka ukuthi umi ebahuquluzini kodwa iqiniso kuyalazi. Kanti khonoko ukuthi uthole emhlabeni okulachatshangwa khona ukuze ahlale abantu ibandla lihlale esikhundleni ntolontolo khonapho lingenzi lutho njengelakhe uMsaka. Abantu ilizwe liwaza ngendlala khonapha ubona kodwa ababhizi basekela into ezingekho khonapha. Njengoba bekhuluma ukhulumela ukuthi engxenye angabone esephiwe kuyihafu kwesinkwa laye kuthiwe kayilaleli njengoba kade sibabona beholisa inyamazi zenkukhu la bebulala ilizwe ngendaba zenkukhu. Yiko vele akumangalisi ukuthi ubeze besekela into embi eseMozambique.
Ye baba Msaka, ngena khonapho uhluvale ba.
Hathi kulisizi ukubana abantu isipikakhulu abe-opposition ethu eZimbabwe ukucabanga kwabo bayakuhlalela kakhulu sibili. Abasafuni ukubana abantu bekhulume ngento enhle ekhona, njalo kumele behlolisise kakhulu bekhayelisise bebone ukubana nxa kuthiwa abantu bayakhonona bayaprotesta akutsho ukuthi ngumuntu wonke, akutsho ukuthi esikuhamba sesisithi abantu beMozambique. Ungakhona ukuthi abantu abalutshwane bona labo abavotela i-opposition yibo sebeba ngumsindo befuqwa ngamanye amazwe ephetheya esiwaziyo ukuthi bona injongo yabo yikuletha i-regime change kusadik. Abafuni ukubona amazwe esadik elokuthula njalo nje de baleta ingabangoza emazweni lawa. So lava abe opposition nga amanye amazwe njengeze Zimbabwe ongusadik chairman nga sekhuluma okumqoto okusegcekeni okumbalo sokuthiwa hathi senzela isinkwa hathi si protector isovereignty yethu njengama Africans asifuna ukuthengiswa iAfrica yethu njengalokho abafuna ukwenza bona beopposition.